Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela umthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 25 Nhlolanja 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics zeZimbabwe, citizens are fed up. Sobe sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe, DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Idale le-Central Committee lahlala phansi lithiwa nguye ubaba Mandlaza, kwavunyelwana ukubana asifuni ukubona umsindo owenzakalayo.
Kube lo dlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West, lapho okuchaywe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabe bandla linye. Kuhlelo lwethu olemaphandleni namhlanje sikhangela abavikela ukuntshontshwa kwenkomo. Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe, DUZ, umnumzana Robert Chapman, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owenzele enkundleni ye-Showgrounds eHarare namhla, umnumzana Chapman uthe ilizwe lidinga ibandla elithembekileyo njalo elisebenzela uZulu ukuze lithuthuke. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lawa ngamalunga ebandla likaChapman ehlabela emhlanganweni ongenwe ngamakhulu amahlanu abantu 500 eHarare namuhla. Ekhuluma kulumbuthano, uChapman uthe usehambe endaweni zonke zeZimbabwe lapho abane khona abantu bebhekane lobunzima obumangalisayo, bona athi bungaqedwa kuphela ngukhulumende webandla lakhe alubana lithe lavotelwa langena embusweni ukhetho oluzayo.
Kumele kuqiniswe ingatsha zethu zelizwe, akula muntu omkhulu ukwedlula ingatsha zethu.
UChapman uthe engangena embusweni uzakhwezela izisebenzi iholo njalo zithole imali ethize, i-minimum wage ngesilungu, ukuze ziphile ngcono lemideni yazo. Uthembise njalo ukuvuselela umnotho lokuthatha amanyathelo azagcinisa idola leZimbabwe libe lohlonzi njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla phandle kwelizwe.
Umsebenzi wami yikuba nendlela zokuba izinto zisebenze kuleli. Ngitshelani okuvodwa okusebenzayo kwele Zimbabwe, akula.
Omunye wabasekeli baleli bandla obesemhlanganweni lo, unkosikazi Esnat Buyalani, uthi uChapman uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe engangena embusweni kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Umongameli wethu hayi, sina siyamthanda. Engimthandela khona is multiracial. Laphana sesobe singani siyahlupheka ukuthi ungaba lowesindebeleni ngumsindo, kungaba ngowesishoneni ngumsindo. So lowo likhaladi ngibona ngani hayi
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Herbert Dube uthi kuningi okumele kwenziwe nguChapman ukuze uZulu amethembe phambilini kokhetho.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics zeZimbabwe, citizens are fed up. Sobe sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umnumzana Chapman ukhulume njalo ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osolubhahile eZimbabwe esithi lubangelwa yikusilela kwemisebenzi. Ngokunjalo uthe uhulumende wakhe uzaqeda loludubo ngokusungula imisebenzi ukuze abasakhulayo okuyiwa abasebenzisa kakhulu okudakayo bathole okokwenza. Ukukhetho oluzayo umnumzana Chapman uzancindisa idinga ukuba ngumongameli weZimbabwe njalo ukhangelele ukungqikilana labakhokheli bamabandla ashiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla elikhulu eliphikisayo LSCCC. Ngimele iTuto 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi akasoze yamela udlame phakathi kwamalunga amabandla awezombusazwe kanye laphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho ngolwesine kube lodlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West lapho kuchayiwe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabe bandla linye. Kuthiwa bebethunywe ngummeli wedale lephalamende wakhonale njalo engumsekeli kamphathintambo ogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Kambamura. Amapholisa awesanyathi athi kubotshwe abathathu mayelana laloludaba njalo badinga umnumzana Kambamure laye omangalelweyo. Sixoxele umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF ngaloludaba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usephume endaweni ezithiyetshiyeneyo uhlanganisela lo msekeli wakhe ubaba uChiwenga nobaba uMohadi kuze kufike la ku-National Chairman umama uMthinguri Kashiri. Bonke bekhuluma ulimi olulodwa, ulimi lokuthi kona akulabudlwangudlwango okumele buvunyelwe kumbe ukhwabithwe kumbe bubuwe. Kubalulekile ukubana amalunga eZANU-PF alandele iziqondiso zona lezo ezikhulunywa ngabakhokheli bethu phela ngoba yikho lapho okusungula khona indaba yonke. Idale le-Central Committee lahlala phansi lithiwa nguye ubaba Mnangagwa kwavunyelwana ukubana asifuni ukubona umsindo oyenzakalayo, sifuna ukubana ukhetho loluhambe ngendlela ebalulekileyo njalo kube yinto yokuthi kona wonke umuntu uzakuvuma ukubana kube free and fair. Yikho ngisithi mina lokhu nxa kusithi kuyenzakala yena lo muntu okwenza kumele abe kwazi ukuthi kakwenzi ngemvumo yeZANU-PF njalo kakwenzi ngesibusiso esivela kumongameli wethu labasekeli bakhe njengoba ngithilo bakukhuluma njalo nje. Kathese beselupane ngolwesibili umongameli wethu sithakazelela i-Youth Day e-21st February ukukhulume ngakho futhi akufunakali ukubana kube lobudlwangudlwangu, akufunakali ukubana kube le misindo.
Umnumzana Joe Chuma lilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF esixoxelayo ekobulawayo. I-Studio 7 izame ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi kanye lomnumzana Kambamura kodwa sehluleka. Kusenjalo eleNigeria liqale ukhetho lukamongameli lamalunga edale lephalamende namhla ngokuthula lanxa kwaba lodlame ezigabeni ezithiyeneyo zalelo lizwe ngesikhathi kukhankaselwa lolu khetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana bekulokuxokozela okuthize ngoba abantu bephume ngobuningi babo ukuyavota ngelanga lakuqala. Izulu lesiphepho i-tropical storm Freddy libikwa lilokhu lingakachayi eZimbabwe. Ugatsha lwezomkhathi lubika lelizulu selikhangelelwe ukuna eMashonaland East, Manicaland, Mashingo, eningizimu yesabelo seMidlands kanye lezabelweni zeMathebeleland kusasa. Ugatsha lwe-Department of Civil Protection luthi selulungiselele ukusiza abantu abangehlelwa ingozi kodwa baxwayisa uzulu ukuba ahlale ezindlini.
Zamlela ntwandwe, zamlela ntwandwe, zamlela mshweshwe, zamlela namba wakuvimbula, zamlela ntwandwe, zamlela.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izakhamizi zeMatobo sezibumbe inhlanganiso ejonge ukulwisana lobusela bezifuyo kulindawo kulandela ukuqonga kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo. Ukubunjwa kwenhlanganiso yehawu lezifuyo kuza ngesikhathi sokubunjwa inhlanganiso ezifanayo eGwanda South lapho okubhahe khona ukuntshontshwa kwenkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMatobo zithi sekule minyaka eminingi zithwaliswa amagabha abuza ngamasele enkomo, kungakho zithethe inyathelo lokubumba linhlanganiso ukuze zivikele izifuyo zazo emaseleni. Ihawu lezifuyo lizalonda inkomo ezicathileyo lisebenzelana lamapolisa ukuze izakhamizi zingalahlekelwa inotho yazo. Isikhulumeli senhlanganiso yehawu lezifuyo, uMnumzana Cuthbert Mkhwebu, odabuka kobhewula phansi kwenduna uMalaba, uchasise ngenjongo yokubunjwa kwayo.
Sahlala phansi sizakhamizi sakubona kufanele ukuthi masifome inhlangano isebenzisane lamaphoyisa kahulumende ukwenzela sikwazi ukuqeda inkohlakalo ezigabeni. Sizakhamizi emakhaya siyahlanganisa imali yokuthi sibe nepetroli. Abalezimoto bayasisiza ngezimoto zabo ukuthi sikwazi ukuthi masokufanele sisebenze siphike amapholisa ngincedisane nawo sikwazi ukubamba abantu bayendaweni yawo.
Umkhwebu uto kudanisayo nje yokuthi lalapho bethe babamba lawo masela xhaka bafike bakhululwe ngabomthetho.
Siyababamba abantu lama evidence, abantu bayaphuma discharge kodwa singakwazi ukuthi umthetho uyabe ulandele njani.
Lokho kudala ukuthi izakhamizi zigcine zifaka umthetho ezandleni zazo lapho zithe zabamba lawo masela okugcina kudala ukubotshwa kwezakhamizi, kuthi uMnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMarinoha kuwa-10 eMatobo South.
Kwesinye isikhathi siyabapanisha ngokubafaka induku gcine sokubotshwa thina ngoba siyabathatha sibahambise emapholiseni. Uzahamba uyahamba lamhlanje kusasa umtholise phansi avele sakuyolode ukuthi hayi khona okade lizama ukukwenza akusebenzi. Khuluma ngisenzi nje silazi izakhamizi ezisejele ezithe ukupanisha amasela esigabeni seSt Anne.
UMnumzana Gaito Mpire esinenjalo isakhamuzi eMatobo sithi lanxa izakhamizi zama ukulwisana lamasela kukhona okunukasantungwane emapholiseni.
Kani ihawu iyasebenza sizamile ukuwahafula amasela azama siwabopha kodwa hayi kusaqhubeka khona kungani kahle kahle nje amasela asebenza kahle kahle labantu bomthetho ebuhlenzeni benkolo.
UMnumzana Victor Bodloza Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Anti-Stock Theft Association uthi abasoze babuqutha ubuthongo ngaphandle kokuba la masela esifuyo evalelwe entolongweni.
Isilinganiso siyehlile uma sesiqathanisa nokweminyaka edlulileyo kodwa basesekhona abanye esabathungatha, bakhona abanye esabathungatha abaqhubekayo besenza lobu bugwelegwele.
Ngomnyaka ka-2021 amapholisa ayehlome ngemibhobho ahlasele endaweni eshanyawugwe eGwanda South lapho athola khona inkomo ezedlula 100 ezazontshiwe abopha abantu. Kodwa kuze kube lalamhlanje ngakho lo yedwa wagwetshwayo. Imizamo yokuxoxisana lamapholisa ngalolu daba iyehlule kodwa phambilini unkosikazi Loveness Mangena oyisikhulumeli samapholisa emhlubulweni kwezansi yamandebeleni utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi umlando wamapholisa yokubopha abasolwa ebahambisa emthethwandaba selokufika kwenzakale phambili khonale akulani labo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobhewula kwamalaba ngingu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje sesidedela uSithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondanelo labesifazane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela owenzakalayo njengoba kunjalo.
Sesisiya kuhlelo luka Sithandekile Mhlanga olubhekane labesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Corence Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa. Usichazisela ngohlelo lwalinhlanganiso olokwabela amantombazana ezikolo eZimbabwe impahla zokusebenzisa nxa besemfuleni, ama sanitary pads.
Salibonani balaleli, igama nginguCorence Mkhosi Ncube, umkhangisi we-The Zim Imbokodo Marketing Director phecelezi. Uhlelo lumi kanje ngokuzayo kumele ukuthi sihambise amaphedzi kwelekhezi lelupane. Ekhezi silokho nje siphezu kwalo uhlelo lokuya khona ngo-April nge-Easter lonyaka. Elupane okwamanje sikhangelane lohlupho lokuthi kumele siqale siyecela e-Provincial Department of Education koBulawayo, ngokuyikuthi kumele sikwenze kuleli viki elizayo, ngoba abakwazi bona ukusivumela ngaphandle kwaleyo mvumo, abakwazi ukuyacela ngokwabo, kumele siyezicelela thina. Lezi zikolo sizikhetha ngendlela yokuba namalunga kunhlangano avela kulezo ndawo. Zonke nje izikolo siyakizo kusuka kunelunga elisuka kuleyo ndawo elifunde kuleso sikolo. Engingathi mina njenge-NPO siqoquzela kakhulu ukuthi give back to the community. So umuntu suke bisela ku-community yangakibo la suke khona.
Abantu bandise ukusukumela phezulu yini ukuthi bephathise kule ngxaki elibhekana lazo ekwabeni lezimpahla?
Yebo, silokuhlangabezana nazo ingxaki nxa sesiyanikeza lezi impahla ebantwaneni kwelakithi eZimbabwe. Isikhathi esiningi uhlupho esihlangana lalo imvumo yokuya esikolo. Noma mhlawumbe izikolo zonke zingaphansi kweprovincial province. Ngikhumbula umnyaka ka-2019 esihlangabezane lohlupho kakhulu ukuthi sigcine sihluthuka nathi. La esazuliswa khona kumele siye eMidlands province. Sathwala nzima sibili. Isikolo sithi siye e-Department of Education. I-Department of Education ithatha uhlelo lwabo lohlelo le-social welfare. I-social welfare ithatha uhlelo lwabo lohlelo le-Department of Health. Ngoba lento idibane namaphedzi. I-health yabantwana. E-Department of Health baphinde basibisele ke-Department of Education. Saze sagcina sithunyelwe ku-district from province to district. Efilabhosi ke azanga basisa back and forth. Inkinga yaba khona yikuthi kwaba yikuthi sizabuyela kini. Beku-2020 December. Until namhlanje singababuza ukuthi sisami kuphi. Basiphendula leyo mpendulo ukuthi sathi sizabuyela kini. Kwazi kwafika endabeni yokuthi lelo lunga lakuleso sikolo elalikhethe leso sikolo lagcina ke selikhalala kusesikolo, wakhetha ukuthi siyenikeza imlondolozi female prison kwelekami. Okunye sengunanzelele, basuka belesifiso sokuthi singaqhubela abantwana ezandleni, sishiyele bona kobe yibo abasala bebanikeza. Kanti thina owethu umthetho uthi siqhubele abantwana ezandleni, kube lobufakazi ukuthi abantwana batholile, sikwazi ukuhambisa lobo bufakazi la esicele khona ukuze sisizakale nakusasa. Kweze transport kakhulu futhi ukusuka la sisiyali, bambalwa abantu abalokusiza nge-transport. Abafisa ukusisiza bafake izandla bangasiza ngawo ama-sanitary pads. Ngoba siye sifise ukuthi umntwana ngomntwana athole 12 packets ezizamqeda umnyaka wonke. Nxa sihlanganisa labo bantwana, phose yi-400 abantwana. Okunye futhi usizwe siyabe siludinga kakhulu, yi-transport. Ofuna ukusiza, angaxhumana nami kunumber ye-South Africa u-073-654-02-17. Ku number ye South Africa u 073 654
Sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Khathesi sokulandela uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingayo lichona njani izolukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Gandhi.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngodaba lwama-permits njengoba sisazi ukuthi ayaphela umsebenzi kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Bakhona yini esilibazwile abathi bona sebebuyela ekhaya kumbe asebabule ebuyelayo ekhaya? Njalo libona bebaningi na abazabuyela ekhaya?
Umumo wamaphemithi ulokhumi manzonzo umubi. Kodwa ke okukhona kule nkulumeko yenziwa nguminister weHome Affairs esezwakala esithi yena hayi amagqwetha ngabantu abalokuphikisana bazabuzwa ukuthi ama court cases ahamba njani. Esingathi sokuyi-toned down approach from obekusenzakala ukuthi ubekhuluma vele eqinile ukuthi akulanto ezakwenzakala. So ke utshengisele ukuthi ubuthakathaka ngalabo abafaka izicelo emthethwandaba ezokuthi kuvalwe. Abantu angikabezwa ikakhulu abathi sebebuyela ekhaya kusho ukuthi babuyela nje okungase kufithekene umuntu ezihambela. Kodwa ke abazilungisayo bathi bayabuyela bengakabizwa. Asazi njalo kodwa kababhalise embassy kumbe sebebhalisile. Esengikubonile okwenzakale kakhulu ngabantu asebethi yaphetheya kwezinlwandle. Abantu asebesuke baya kubo UK, Australia, Canada, amazwe alaphetheya yibo abangathi bayezwakala ukuhamba kwabo. Kodwa kabaya ekhaya hayi bengakazwakali. Nxa bekhona bazihambela nje okwelo profile kumbe sithi okuprivate okufihlakeleyo ngale. Ngoba abantu ikhaya lakhona bazibuza ukuthi bangafika benzeni. Yikho lapho kulo mbuzo omkhulu khona ukuthi baze bavele basuke babuye lapha babesuswe yini. Ingabe isiphelile yini yona le? Yumbuzo osuka ke ubenzini.
Sizwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende kumbe bayamthemba ukuthi uzabaphathisa?
Abantu bonke abaphakathi kodubo lohulumende labamthembi ngoba babalekele yena. Kanti nxa ubalekele umuntu kuphinde kube nguye okunxusayo ukuthi woze. Uhulumende vele bekungamelanga ukuthi anxuse abantu ukuthi abaphenduke. Bekumele alungise umumo abantu bazisukele besiye ekhaya. Ungakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho kade kuhlangane bele othwangirayi belabomgabe. Abantu abaningi bazibuyelela ekhaya. Bazibuyelela bebona ukuthi sokufakwa idola bazafika bahole baziphilele. Babuyela abaningi lakhathi esibasekhaya. Kawunxusi abantu ngokuthi wozanini la. Isihudo kaselatshwa ngokuthi udinge uhalile narithi uthi uyathunga lapha okuphuma khona okuyo. Kumele ukuthi ulungise esiswini kube right ukuze isihudo siphele. Yikho kumele uhulumende akwenze. Uhulumende kalungise ilizwe. Kakuvotwe ngendlela ekhululekileyo kube lo mnotho okuhlonitsha ama-property rights kube lo mnotho oqondileyo. Kuzabuya abantu labe eTanzania labe eMalawi babesebenza eZimbabwe babelanda khonoko. Awumi laphana umpongo lozumemeza abantu ukuthi wozanini. Abantu babizwa luqhatshi lokuthi bayeze ukuthi kunuka kamnandi lapha kule deal elikho. Awuphumi phandle ubamemeze ubamemezela into engekho. So uhulumende kalungise umnotho. Angalungisa umnotho abantu bazabuyela. akula muntu ofuna ukuhlala emzini sihlaliswa yikuthi silo hulumende ehluleka
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngithanda ukuvalelisa kubalaleli ebantwini bakithi ukuthi bantu bese ngivala ngokuthi bantu bakithi into yonke sezandleni zenu ukuhlupheka siyazenzela ngokuthi inkabe esizibophayo ukuthi kazilime siyazibona zimapunepune zicakile kazilamani sicabanga ukuthi kambe ikhuba zingalidonsa zihamba zona zihudula inyawo zizodwa kungazingakafaki ikhuba lingakaki ake sikucabangeni khonokho sijule engqondweni siyabonga
Hello-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChrist Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lilaye
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lomculi kaMaskandi umlungisi Nkomo ozibiza njalo ngegama lokuthi mfana kaBoy lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilengoma ezilichumi isihloko salo sithi Future Wife Ntungameli Nkomo uyalandisa
Angibingelele kubathandi bomculo kaMaskandi nabathandi bomculo nje wonke jikelele. Ekhaya ngizalwa eCholosho endaweni yokuthuka seCawuna jena emsila wengwe isigodi la engikhulele khona. Emculweni ngifike ngo-2012 ngisendimeni yeGospel yaseZiyoni. La ngisebenze khona kakhulu cishe sayenza ama-CD angu-4 e-DVD eyodwa. Kwase kuthi ngonyaka 2020 ngase ngicabanga ukwenza uMaskandi ngase ngenza i-single track ethi Sibalwane. Kwathi kuwo lo nyaka ka-2023 ngase ngibuya le full album yoMaskandi ethi Future Wife.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
Bengangifonela kule number 0833-03769 angiphinde 0833-03769 ngiyatholakala kanti futhi naku Facebook uyathi nje umfana kaBoy ngiyatholakala kanti futhi njalo naku TikTok uyathi umfana kaBoy kanti futhi umculo wami uzotholakala enkundleni zonke zomculo nje izobitholakala kungekho kudala
unembalele ngomingo zakho abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zakho abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zakho sakhe ngonyaka
ubathiyela wapha amazwi abalandeli
cela nje isupport njengomuntu osafika kule ndima kaMaskandi ngicela nje bangisupport banginikeze amandla
Umculi kaMaskandi umlungisi Nkomo kumbe umfana kaBoy siyabonga Ntungameli olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.